kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Ijona njani mthokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 13 Mpalakazi 2017 igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leZANU-PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kulakho ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo.
Kuningi okungaphuma wena lami lomsebenzi, so isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele ubana umkhonomi lowo umkhonomi ozaafektha mina nabantwana bami.
Izizalwane nezeZimbabwe zithi akubonakali ukuthi uzabe unjani umnyaka ozayo.
Ngendlela engibona ngakhona isimo esingakhona ekhaya, okwenzeke kumnanga ozalala uwenza layo yinto okungathi bebeyiplanile yona ukuthi bakhiphe lo mdala lowo mgabe lo, and then umungene uthiyoyenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi umongameli Emmerson Mnangagwa engaguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Abalandeli bebandla leZANU-PF abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi uMnangagwa uzinikele ukuthi umnotho wenelise ukuguquka ngesiphangiphangi kulandela ukudilika kwawo kusabusa uMnumzana Robert Mugabe. Kodwa-ke abaphikisa ibandla elibusayo bathi uMnangagwa angeke aguqule umnotho ngenxa yokuthi ugonjolozelwe ngabantu abakubutho leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele uMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee lo Dokotela Nkululeko Sibanda ingcwedi kwezombusazwe. UJuma usungula lingxoxo.
Well, kuningi okungaphuma kodwa okuqade kube yikuthi bona sizwisise ukubana amazwi esashiyelwa ngumongameli owaphumayo waumgabe ukuthi wena lami silomsebenzi asemele siwasebenzise kathesi, so isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele ubana umkhonomi lowo umkhonomi ozaafektha mina nabantwana bami. Ngakho-ke if I sabotage ngendlela ezingabe zijiyene ngiyabe ngibulala into engaphilisa mina nabantwana bami nesizukulwane esilandelayo. Sokufunakala lapha ukubana abantu beke bekhohlwe ngoba ababhathi lezinto ezijiyetshiyeneyo sikhangele, ngoba at least umongameli obutha lo obuyayo ubuya elomngqondo okubambisana labantu bonke lokwana shuthi ngesikhiwa yi-re-engagement. So singakungenisa ngelayini naleyo ngeforum enaleyo oyona asisebenzeni nomuntu wonke, sizwanane nomuntu wonke, siphile into enanalo nto yi-global village. Akunanto engehlula ubana umkhonomi wethu uvuke ubuyele phezulu lapho ade vele ukhona khona.
Ye, siyambuzwa kakhulu-ke ubaba uJuma. Dr. Sibanda, ubona njani kuloko okhulunywa nguJuma? Kukhona yini okuzaphuma sibili?
Hayi, ngibone ngani ubaba uJuma ulethemba elikhulu kakhulu, kodwa ngibone ngani uzadana kakhulu ngoba isikhathi esilaso kusukela namhlanje kuze kufike isikhathi sokhetho sincane kakhulu. Umkhonomi uye kabuhlungu, siyabona ukuthi iy'ntengo zezinto ziyakhwela nje kunjena. Okumele kuqale kwenziwe ukuthi iy'ntengo lezi ziqale zimanejwe zi-stabilize ngesikhiwa khona ukho kuze thatha isikhathi ngoba inyanga ezimbili ezintathu ukuthi ungathi usungakhulisa umkhonomi ngaleso sikhathi ngenyanga ezingu-4 kumbe ezingu-5 kungabe kungumsebenzi onzima ongake wenziwe lama-economist aphezulu emhlabeni wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi indlela esiyakhiwe ngayo uhulumende kapresident uMnangagwa itshengisa ukuthi kayisiyo leyi eseceleni lengcwethi abantu abazi umsebenzi, njalo abantu abasingathi bale experience bayakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela eqakathekileyo. Kukhanya ukhetha abantu abalokwenza le butho, abantu akade bevele bekhona kuhulumente asebehluleka kudala. Kangiboni mina ukuthi uzasithatha ngaphi isimanga esikhulu angasenza esebenzisa izipaneli ezifanayo ezibesetshenziswa iZimbabwe kusukela ngo-1980. Angiboni ukuthi kule moto ezasukuma ihambe lapha ingena emgwaqweni. Ngibona mina lokho i-pushcart leyo.
Ye, uyamuzwa lapha-ke baba Juma, uyakhuluma uSibanda ukuthi okusobala lapha yikuthi sokungene ibutho phakathi kuhulumende, ngakho vela kusuze kuhambe lutho. Lezi panela ezisetshenziswayo sezigcwele irusi kuphela, kusela lutho la. Akumphendule khona lapho Juma.
Abantu bazamangala ukubana ibutho lethu asobantu bokulwa nje kuphela nomvorodo, ibutho leli ngabantu abaqeqeshile kakhulu endaweni eziningi kakhulu. Khonaphana kutrenisi lama-injiniya, amadokotela, ama-economist, konke ungakuqamba uyakuthola khonaphana. Sikhuluma nje wabana even ungakhangela ubaba ungene ku-Foreign Affairs Ministry, ubaba uSibusiso Moyo. Khangela ubana uqeqeshe njani, kwabantu ufunde njani. Ulakho konke udingayo. So abantu lingapha kukhangela enqombele ibutho, sibona ibutho sicanga ukulwa nje lobudlakudlaku. Baqeqeshile abantu bona labana. Kodwa into eqade njengoba ngithile, yinto yokuthi bona mina lawe siyenzani. Singakudonsela emuva kwinto lokhu, vele kuzakuma. Kodwa singakuphusha sibe njengoba ejile ubaba uSibanda, sikunika i-posted, uyavuka uhambe. Ye, akusoze kulunge konke ka-one, kuhle ukuthi kuhle kube mnandi ka-one, njengoba sitsho isikhathi sifitshane lesi. Kodwa esiwugale ukuthi bona from namuhla kuze kufike kwabantu isikhathi se-election, at least kumele kube sokule zinto ezitshengisayo ama-pointers ngesikhiwa ukuthi bona lapha sokuvuka, lapha sokuvuthwa, laphana sokuvuthwa, sesimele ukuthi bona kunjani kuvuthisise nje kuphela sisiya phambili. Ngoba njengoba ngilitshilo, umkhonomi aso weparty aso mntwana, umkhonomi u-affect umuntu wonke jikelele.
Ye, siyakumuzwa kakhulu uJuma. Baba Dokotela Sibanda, uJuma lapha akakho egangeni ezingela ngapha ethwele isawudo yini? Akunjalo kona.
No, mbonengani uJuma, izipiso zakhe zinhle kakhulu, ngiyazithanda. Mbonengani lathi wonke umuntu ufisela ukuthi mhlawumbe abantu beZimbabwe bangathola ububele ngesikhathi esincanyazanyana esizayo. Kodwa ubuzima obukhona yibo lobo bokuthi nxa ukhangela kusukela u-24 November kulomnyaka, uhulumende kaMnangagwa eqala kungani uyangena ukuthi abe nguyena, sibone izinto ezincane kakhulu ezingazange zehlule umgabe ezehluleka uMnangagwa, u-President Mnangagwa, ezifana lokuthi kumthatha 5 days ukufaka i-cabinet. Uthe efaka i-cabinet wayifaka wadlulisa ngenamba ezingu-3 abantu afanele abaaphoyinte, esehluleka ulandela into ezisegcekeni ukubusa ilizwe. Ufuna umuntu olamehlo akhaliphileyo, abonayo, angenzi amaphutha amancane kangaka, ayenze ukuthi alale ngasale, ulele ngasalele mhlazane faka ukhabinethi wakhe uPresident Mnangagwa, esezama ukuthi amtshintshe futhi esenza umsebenzi owodwa kabili. Khonokho kuyisitshengiselo esisegcekeni kakhulu ukwedlula ezinye zonke phansi lapha emhlabeni, esitshengisa ukuthi umsebenzi lowo ungani uyamehlula umuntu omdala, ungani ngesikhiwa singathi he's not cut out for it, kuyalumela upheka nsukuzonke nje sikhangele, uwapheka amagwadla akhe elenhlabathi ezama ukuwahlafuna amehlule. Akazi ukuthi ithemba ngingalibeka kanjani, singalibeka kanjani, khona kumgceke ukuthi kunzima.
Ye, Baba Juma, ngamafishane sibelivala khonapho.
Oqhubekayo ngohambayo, ungamawandawo asozuqhubeke njalo asozuhambe. Asambeni siqhubeke, kube namaphutha lapha nalapha, kodwa into eqaqile lona siwalungisise. Ngoba vele indoda evumayo lapha ebona ukuthi hayi lapha sengiphambanisile, ungabona umuntu eseqhisa ikhanda uye umuntu odangerous, kodwa ovumayo ukuthi hayi lapha ngiphambanisekile kahle siwulungise masinyane. Mina ngibona ngathi yiso isiqaliso sibile esisidingayo, yi-foundation esiyifunayo. Ngoba asidingi ukuthi wona sithi wona sifuna umuntu ole-experience, ngoba somele simisele phela futhi uba umgabe bek, which is not the correct way to do it. Asifundeni yena lo khona ngafunde eqhubeke sihamba simncedisana, ngoba kuvele khona phana bemele kwena ama-advisor athi bemele bemtshengisa ukuthi lapha sokurodana, lapha sokuhamba so, lapha sokuhamba so. So khulukwana asivuseni isipiriti solanisane sokuthi wona oqhubekayo ngohambayo sizafika.
Vala amafitshane Dokotela Sibanda.
Ngibona limqotho lelo sibile lisho ukuthi oqhubekayo ngohambayo, kodwa hayi phela ungabona umuntu esekhutshwa into elingana laye usumangala ukuthi kathi umuntu lowo ubefuna amagogorosini kumbe mhlawumbe angaboni kuhle. Xa esenjalo sokufanele simkhangelisise kahle. Njalo okufanele sikuqakathekise kakhulu abantu beZimbabwe yikuthi sikhangele ukuthi izinto zonke ezenziwa nguhulumende omutsha zinakekele kuliphi icele. Sikhanye ngale kathi sizothola khona abantu bayatshaywa, sesibuyele khona kuyana kukaPresident Mugabe. Abantu abafake kukhabhinethi ngabakaPresident Mugabe, ababotshwayo ngezinto ezishiyeneyo ngabantu abangasapoti uPresident Mnangagwa, abafakwe ezikhundleni ngabantu kuphela bebutho abamsapoti ukuthi angene esikhundleni. Khonokho kakuwakho umkhonomi, njalo lalaba azama ukuthi uzadlelana nabo khonokho okutshiwo lapha ngababa uChuma ukuthi kuthiwa khona i-re-engagement. Abantu abari-engage lo hulumeni onjalo balutshwane olokhetho okhetha kuphela bakhe efaka abanye bozimene. Mbonani upresident Mnangagwa kuzafanele ayenze i-restart eminyakeni ezayo, useqalise ngendlela embi kakhulu engathumezeli imeseji enhle kwabanye ababebukele bezama ukuthi basebenzele lizwe.
Lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee lo Dr. Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezembusazwe. Linjani mahlabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m., lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine. Kulabantu abasola kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa okhethe u-retired General Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Moati ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Bathi ababili laba kabasoze bamncedise ngitsho lakancane ukuguqula okwenzakala kwele Zimbabwe njengoba sebahlala kakhulu kubutho njalo lakurhulumente. Bakhulume lokhu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ngiloba bake ukhulumani ecingweni ubona njani ukhetho kaKembo Moati lo mnumzana Constantino Chiwenga?
Lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje yibungane obenziwayo. UChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe Mnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo phumile esikhundleni uRobert ukuthi abe ngumongameli. Njalo uChiwenga uthe ezwa ubuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo bayibiza ngesilungu bathi yikhuku. So ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo Mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo. Ukhetha kamohadi I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqhaka. So mina ngibona ukuthi bona kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyivusela ababenza nje kwabujayelekile. Yasihlukumeza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje. Kutsho vela akula muntu ofuna ilizwe lithumele liye phambili. Kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi akusuke uhlangothi abangasebenzeli lokhu. Kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle elizwe kumele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign ba-resign angithi bathi yabona kahle ukuthi hayi labantu badensolo yokuthi ilizwe leli ayihanjiswa ngendlela ekahle. But manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngangenza ikhulu mina sengiqeda ngithatha umngane wami uDube ngimfake lami ngithi Dube woza lapho ube ngumsekeli wami obviously Dube wona ngendlela ukuthi ngikwenzele i-favor. Awusoze ungihlukumele labe ngikutshela khona uzakwenza njengokuthi uthia sile nto yethu sinefuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sile agenda sile njongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu leZANU PF ngathi singibandla lethu ngibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu esavele sikwenza so yibungane nje lokwenziwe lapho.
Ye kodwa ke ubona zani kodwa bazawenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khona
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba izolo zaphuma nje ukuthi kona uConstantino Chiwenga kuzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe singilamsenza senza gibela indiza mchina lami la ngike ngibengithiwa acting president lami ngike ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhona lami ukuthi ngikhonge njengendoda.
Ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathina kusasa.
Ngiyabonga lami Dube ngikhuluma njuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa.
Okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho. UKembo Moati lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho?
Baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinjayo lapha ubone kuwena lizo kuthokola lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho nje kancane.
ukutsho ngani kona
mangiyibhekile nje i-cabinet yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho futhi uma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngale ndlela engibona kuphethe ngayo ayithi opposition iphathe ngalibusa engaliphatha leli lizwe engalitshintsha ngoba thina vele la mina ngikubona kwami angiliboni itshintsho ezimbabwe ngibona nje kuyababhekiwes
yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina yami right injani yenu bani siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uJiwenga kuyaphumani khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisi ukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizana uPF and njengathi thinesivele eMathebeland vele akusiphathi ngoba vele sihlala singcindezele so sesilubona olunye ungcindezelo nje egcekeni
uMwadi kuthiwa ke uyabebambe khonokho ongazani kuhambelana national healing yokumanxeba phela ukuthi athotshwe so wena ubona zani kuyaphumani khonapho
hayi mina vele angimthembi uMwadi kuthiwa ngibani uMwadi anti ngowe-bad bridge lwana owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabo mnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sizazodubeka ukudlula lokho
laba ngabalandeli beStudio 7 abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasile VOA Ndebele Rambe kuzahamba njani ngomnyaka ozayo uza kuquka na umnotho kumbe haji abantu bazaphila njani ake lizwe ukuthi zithini ezinye izalwane zeZimbabwe ngokuza kwenzakala ngomnyaka ozayo
ecingweni ubona njani umkhetho kaKembo Mwadi lo mnumzana Constantino Chiwenga
lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kwaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje kuyibungane obenziwayo uChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo ophumile esikhundleni uRobert ukuthi abe ngumongameli umtshela uChiwenga ukuthi eze ubuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo abayibiza ngesihlungu bathi yikhu so ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo ukhetha kamohadi I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqhaka so mina ngibona ukuthi bona kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyivusela ababenza nje kwabojayelekile yasikumenza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje kuthi vela akula muntu ofuna ilizwe lithumele phambili kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi akusuke ohlangothi abangasebenzeli lokhu kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle elizwe kumele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign ba-resign angithi bathi yabona kahle ukuthi hayi la bantu badensolo yokuthi ilizwe alihanjiswa ngendlela ekahle but manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngingangenza ikhulu mina sengiqeda ngithatha umngane wami uDube ngimfake lami ngithi Dube wozalabona ube ngumsekeli wami obviously Dube wona ngendlela ukuthi ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele labe ngitshela khona uzakwenza njengokuthi thina silento yethu isifuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sile-agenda silenjongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu lezane uPF ngathi singibandla lethu ngibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu esavele sikwenza so yibungane nje lokhu kwenziwe lapho
ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazawenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khona
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into lizaphuma nje ukuthi kona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lasenza gibela imbiza mtshina lami ke ngibe ngithiwa acting president lami ngike ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhona lami ukuthi ngikhonye njengendoda so njengoba ngikwenzela ifavor lawe ungenzela ifavor ndoda hayi chawula lapha nje siqhubekele phambili nempilo yethu sokwenzelana nje bungani kube bona ngabe umbono wami kanje Dube aluba bona ukuthi bekhangele ukuthi ayilizwe libafuna ilizwe libe kahle ngithi why bengathatha bambananga lalaba abamabandla aphikisayo maybe bathi bona okay njoba kwaba lo manyano kwaba khona waphakathi kwamabandla kusalo kodwa iGNU njoba uthi umnumzane ufangela la wayekhona ungaba njani ukuthi siqale ngoba sifuna ukuba ngibizwe lethi la singikubizeni la eduzane la aze kuhulumende la ngamacebo akhe kumbe abe ngumsekelo wesibili la kumbe abe ngumsekelo wokuqala kama ungingamene bese uzabona khona ukuthi hayi nawo ndinjengoba ngokuthumelelezi ngokuthuthukisilezi lapha nje mambona ukukhethwa kwakakhonsistini chiwenga ebungane babo njengoba benzileyo ngoba nxa ngikhangele angikholwa ukubana ukhonsistini chiwenga engabe ephezulu kulele labo lezano PF ukuthi wona sengabe lungele ukuthi abe ngomongameli ngelo and then kungifuna ukuthi wona bafuna ukulungisa ibizo ngithi ngathi asithi owayengumongameli umgabo waphambanisa ngokuxotsha umnangaka kaphambanisanga yini ngokuxotsha umjuru waphambanisa umjuru wayeqinisa wayecabanga ngokumxotsha so bona basebexotsha umgabo lo into yakhona twe mina ngilasi isifuthi siko ngakho yalo actually sengidanile sengikhathile emoyeni ngalokhu bengikhangelela ukuthi njengoba sekwenziwe kanje kaleke chikitha abazathi amaZimbabwe ziphambili isizalwane zeZimbabwe phambili ngathi Zimbabwe first but lapho sokuthiwa friends first yabona angisela lithemba
ye siyabonga kakhulu ke mfowethu ungathinela kusasa
ngiyabonga lamba kutube ngiqhema njuma ngilapha okwamanje ngilapha eSouth Africa
okwamanje ke uyasizwa ecingweni khonapho
yebo ukhulu okhulumayo mama Sonny
uKembo Mwadi lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinta lapha ubone kwena izokuthokola lizofaka ephalamenti amasosha hayi vele ayikho indaba le ayikho kancane
ukutsho ngani kona
mangiyibhekile nje ikhabhinethi yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho ukuthi uma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngaleyo ndlela engibona okuphethe ngayo ayithi opposition iphathe engalibusa engaliphatha leli lizwe engalitshintsha ngoba thina vele la mina ngokubona kwami angiliboni itshintsho eZimbabwe ngibona nje kuyaba back to base.
Yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina ngami right injani yenu bani siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uChiwenga kuyaphambana khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizano PF and njengathi sinesivele eMathebeland vela kusiphathi ngoba vele sihlala sincindezele so sesilubona olunye uncindezelo nje egcekeni
uMwadi kuthiwa ke uyabe bambe khonokho kungazani kuhambelana national healing yokumanxeba phela ukuthi athojwe so wena ubona zani kuyaphumani khonapho
hayi mina vela ngimthemba uMahamadi kuthiwa ngubani uMohadi anti ngoye bed bridge lwalo owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabo mnangagwa. So mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sizazodubeka ukudlula lokho
silifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lenqubekela phambili. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezomculo lamhlanje silodiliza uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Udiliza wasuka kwele Zimbabwe njengabaningi elibhekise eGoli ukuyafuna impilo engcono engazi ukuthi ulesiphiwo sokucula. Wadiliza kanti yona indaba yakho yaqala kanjani laso lesi sitifu sakho namhlanje?
Igama lami uDiliza Dondo. Ngihlangane namathitha Steve eYilbro lapho okutholakala khona abantu abaphandayo. Then we formed a group called Steve through we were discovered by uPopstar. DJ Popstar from Metro FM.
Igoli ilobunzima yona nzima kangaka, wangena njani kwezomculo? Ungakukhona osebenza labo na?
I was discovered by Oskito, a club Visions. bengimthanda kakhulu ngumhlabeleli engikhule ngimthanda. Then sahlangana eloko South Africa. It took me ngangena ku album ka Speaker, it was called Taking on the Wild Side. Then Taking walk on the Wild Side. I did a track there ku Speaker. I also worked with Alaska, I worked with Awatira, I worked with many guys. Now I'm signed, no professor. This step like it's called Proper Files.
Uhlelo lethu uhosa Friday silomhlabeleli wekwaito odiliza lesitifu sakhe bona behlabela besemzansi isikhathazile ingoma yakho le itshaywa njani lona idlaze liphuma nini
Steve, we dropped a track called Umcimbi. Hayi banyakazise kakhulu abantu bayithanda namanje basayithanda. Our album is coming out on mid-February. We've got tracks like Abo Awe Ma, I'm sure bayizwile abaningi Homecoming, kuno Joloki Roof. The album is called Joloki Roof.
Ngesikhathi kuna zinga zehlongo mangoye kuyini ongakutshela abalaleli ongakathayi phansi siye eMzansi njoba nje umatasasasa ukhangela ufuna uhamba
okay hayi abalaleli ngiyabonga nikhangele le album yethu it's coming out next year 2018 mid February this time we won't disappoint akula any change February sayikhipha kuzoba kuzokusazojuluka iroof hayi ndaba yokudlala
Uhlelo wozo Friday chilo umculo wekwaito ophuma esivevene kuthi uDJunqa kuBulawayo yena sehlala khona le emshishi endaweni eGoli khona leke eMzansi ngodiliza lo uthi asambeni emcimbini diliza u2017 diliza u2017 woza woza 2018 igama lami ngiyongezwa Jesus Banda ngimele eStudio 7 ngithi happy 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 new year
akehlukani nanzi indaba ebesikhokhela lamuhla abalandeli bebandla lezanu PF party umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo izizalwane zeZimbabwe zithi akubonakali ukuthi uzabe unjani umnyaka ozayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lisa ngo Gibbs Dube.